azokukhuluma sathi izindiso zezandla zizinto ezenziwa ngabantu bethu ngezamanga ezokuqinisekisa abantu laba bantu abalandaba labantu abanani lempilo kahle lempithuko yabantu okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze bathole imali imali zakhe azikhulumayo ngezamayedola elizweni abathi kona kule currency yethu engamara-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna i-taxi bafuna ama-projects ngama-US dollars ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abesibhezanga bavume-ke ubumenemene nobuqinikezelo obulula kangaka
pho kwenziwe njani laphana baba mkhwanazi
lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhuluma ukuthi hhayi imali lezizikhulunywa thina sizidwanise sizenelisi umholi ngisinika wona njengohulumende awusuphikisi khonapho isiholisa ngama-RTGS kodwa nifuna sibhadala ama-tollgate ngama-dollars ayifakekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo baphethishine ke uhulumende wabo ama-organizations atshiyeneyo akhona amele abantu funa ukuyabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende
sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le imali leyi ayisoze iphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezo kulungisa imigwaqo
imali leyi izaphathisa-ke isikhwama sikamnumzana umthuli nyuke nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emgwaqweni welizwe sikaze siyibone ifakwa ezile more than 10 years ilama-tollgate emgwaqo lokhu idilika ama-tollgate agcwele imigwaqo yonke abafithi icouncila kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara solowo ngamanga wonke akulanto ezafithi kwemgwaqweni zidinga nje imali kwabo ukuthi basike imali zabo bazifakile ezikhwameni zabo.